Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 Nkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu namhlanje.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona engathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikhansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi oweZim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungela bandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthe ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within this journalist sector has to be corrected. I would say, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli zindaba zethu kumele ulungisiswe, kodwa okuhluphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapholisa asincedisayo kuze sigcine ukuthula emhlanganweni yethu. Nxa kungela amapholisa sigcina sisebenzisa i-security yethu, yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi. UChamisa uthe uyadana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana le-ZBC lakumaphephandaba anjenge-Herald, le-Chronicle lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Gift Osalo Siziva, yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye, umgcinisihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe, amalungelo azo okusebenza zikhululekile, okumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe, ikakhulu khathesi ilizwe
ndikhangelane lokhetho olukhulu
sibone kuqhakathekile ukuthi sikhulumisane sixoxisane phakathi kwentatheli zindaba kanye labezo mbangazwe amabandla ezombangazwe inhloso kuyikuthi kube lo udlame olukhulu lapho sibona intatheli zindaba zihlukuluzwa sasesibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo ukuthi lapho intatheli zindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo emaralini lentweni ezifana nalezo kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli zindaba zilondolozekile zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa
umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube ugoqwe ngabomanyano wenhlanganiso zentatheli zindaba zonke elizweni eye Media Alliance of Zimbabwe lo asiwumhlangano wokuqala aserewenzwe lawa mabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli zindaba zihlonishwe ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukumezwa ukubotshwa kumbe ukulwiswa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe ngolwesithathu yona leviki abemazi baqoqe omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli zindaba zihlangane lebandla lezan PF esigodlweni sebandlaleli eHarare abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo lamanye ngalesi sikhathi eZimbabwe lungiselela ukhetho lokudinga amakansila amalunga edayela iParliamente kanye nomongameli ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi oweZim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abe wofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakolunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha. Ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela ezitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo ezitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokheli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uZulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise ezitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa bona abakhonona ngokuthi sewugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kweBotswana ivumela abokuza ukuthi bathengise impahla ezitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa ukuthini ezitaladeni, uMnumzana Isaac Mukhwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe izalwane zeBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelana ukuthi uqale ukukhithwa abokuza endaweni ezithiyeneyo zedolobho.
Kinniti khanye lebanti yarusena kwasi
sesikhathele ngodaba lolu. Kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanisane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana uMzana Sifa Sithuma uthi umthetho okhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo sesithi kansili lesi mbone ngathi kasebenzi ngoba iground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu akade besebenza kuhle belama business abanye bakhona, but iCovid idisoriente wonke umuntu. Abantu abaningi abasela ama business asiya operate, imisebenzi iphelile baye ngapi. Umuntu le permit yonke into iright, ulendlu yahlala kuyo mele abhadala irent.
Uthuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo.
So mina mbona ngathi akusebenzi lokho ukuthi kuthina naye lokho ngokwaba lapha lokho ngokwaba. Indawo yonke lesingomuntu wonke kuyahasula kulezi nsuku, akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu. Wonke umuntu kasukume fight for the space. Ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale le rent esithi ngoba kukhipha.
Abanye abeZimbabwe abafana lomnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba.
Into ekhona, yes, kuza affecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le imisebenzi le kayibekelwanga thina. Ukhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhali ukuthi aso yethu yabatswana. I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana, of which i-council nxa yona kuyiye senza ukuthi umthetho wangikhona usebenzi. Hhayi, akulakuthi abantu bangathini.
Uthebe uthi ngitsho eZimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni.
Esithatheni ini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu kithi khona le Zimbabwe, wena usweli space. Uyabona lulutho olokhe luhamba lufana. So-ke manje laba baselizweni labo.
Kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka, ukutshaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa. Lokhu kulimaza iningi eleZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba le yamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit. Imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngeyokusebenza emapulazini, amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7. Sabron kwele Botswana.
Ikansili yakoBulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisenxema laseFernhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokho ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani ukuyathembisa ukuthi sikhansile ibisingani uyasinika amanzi, especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi, kodwa bengani abuya kungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibe hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana kuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini. Vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla yiliphi lokuthi elingekho. Lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lakusasa, vele amanzi awakho. Abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho, angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona bekhansili sikhisa balomhlangano ikhansili ezakhamuzi esithi laphana sikhuluma ngokuthi kanti khansili sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sidla khona ukuthi angasilasta ngeyibhosi umnyaka wonke, kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebiza exempta ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphuma amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo.
Ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa la manzi nxa bengabhadalanga?
Ukhuluma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazithi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi ukuthi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina zake sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water meter readers. So sikuyadanisa sokuthi council sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhula njona lezesa ukuthi amanzi amagezi ngasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throughout nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngayo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona zalast up to next rain season sama ukuthi amanzi avula lokuthi izinto ezifisayo khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufana okuyikoko obangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CPD amanzi atholakala kanti yiwapha amapayipi wona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CPD lelo kuzeni le mamayini le ma-industry kuyayizempta amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhathela amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazempta yibo abalezikarakathi ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teli ye sakwazi ukuthi ngama-industry sakwazi ukuthi se-CPD but laba ababhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo sithanikile mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngonhlolanja mhla ka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya nesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBenghazi besola uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova, ngemva kwamaviki amabili, uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba. Ngenxa yalokho, i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe adalwa izizalwane zalelo lizwe. Kusukela mhla ka 15 kuNhlolanja 2011 kusiya phambili. Akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya. Impi yaphela ngomfumfu ku-2011, kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu. Kungqabanqoza le, izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe, zilwela indawo ezinothe ngamafutha. Ababanja kakhulu kudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza. Kunjalo nje, izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukubotshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki weMelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukuxazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya bayakudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempela sonto kusasa e-art gallery koBulawayo. U-Ezra Jesus Panda usipha lolu daba.
Ekuzwini lenabo
ekuzwini elimnyama elimnyamabo sathinta salalela saqondiswaye ngenkomo sikamkhulu.
Idlalade labo elitsha elithi ngicelela ithuba baba ukhanya lidla amalangabi ukhulekanikhaba umholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo ndondani leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 e-South Africa. Imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Ma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. ngaze ngathi mina lento singathi manje ngentaba phambi kwami wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi awu madoda mawuthi ngiyaqaqela uthoni wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo ikho ke ngasengithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka intaba so ma sesibaningi sesingamaqaqa
Siza kuthiwa amaqaqa aphawulela uzulu idlathe nabo elitsha ngempela viki chasiza lapho kha
iphethe i-album elitsha elamaqaqa idlalade elithi lona ngicele elinye ithuba baba it's a gospel album esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa e-National Gallery of Zimbabwe in Bulawayo kuzoba mnandi kuzoba ngobusuku nje bokuba endumiso
suka ke
When follows when no more me for yeah and your time to be for the way you my elephant
When follows when
no more me for yeah and your time to be
Ikambula amaqaqaza elidumele kwamagama eZimbabwe njalo selibhothe kakhulu emazweni angomakhelwane liqhathwa kuzocula Phoka bo lisebenze lobani uleli dlalade
sisebenze nje singamaqaqa akukho umhlabeleli okhona esimfijileyo noma ngithi esisebenzisane laye sisebenze nje siliqembu lamaqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-albhamu labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile
evangeli mama
injula yevangeli ipresweni likankulunkulu
leli dlalathe elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu ku Facebook uyathi amaqaqa music ku Twitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti ku TikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngana lindlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo ongena amaqaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakazwa njalo ukusisa abantu abaningi amaqaqa yiyo esilawa kuhlelo Woza Friday namhlanje ayaqhaza esiya phezulu Ibe lempela sobe elhle igama lomu ngeza Jesus ba.
Ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile
abafundile
ngithi
mina ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile
abafundile
Hayibo soka madoda ngamaqaqa akobulawayo art gallery kusasa lapho aza kwethula idlalade lawo ku live talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika oweZim Expo oqala namuhla eGeorgia Wanele mthaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontunga milinko mo libele mpela sonto elichukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murarakanaka yeZimbabwe.